Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 18 inhlangula 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje kulabalishumi abatholakala bele COVID-19. Ebantwini abahlolwe eZimbabwe izolo, laba bantu bakhuphule inani lasebefunyenwe belegciwane leli laya kwabangamakhulu edlula amane 401 emhlabeni jikelele, sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalombili 8.4 million.
Lapha siyenze i-demonstration yokuthi vele i-government sifuni iwazi ukuthi sifuni imali, ama-US dollar. Imali yethu ayisakhwani.
Abongi besibhedlela se-United Bulawayo Hospital batshengisele phambi kwalesi sibhedlela bekhonona ngeholo abathi liphansi kakhulu.
Ukufuna independent commission kungenzakala kodwa akuqhakathekanga. Asikho okubalulekileyo. Okubalulekileyo ukuthi abantu abatholakala besetheswa la macala becubungule ngamapholisa, uma beboshwa bebotshwe bevela phambi komthethwandaba.
Abe-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa bathi uhulumende kumele asungule uphenyo lokudingisisa udaba lwenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulaba lishumi abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo. Laba bantu bakhuphule inani lasebefunyenwe beleli gciwane laya kwabangamakhulu edlula amane 401. Abasinde kulesi sifo sebengamachumi edlula ayisithupha 63, sabulala abane. Abalishumi laba ngabanye babagcinwe endaweni ezishiyeneyo zelizwe kuma quarantine centers, abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu leli gciwane laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha 60,585. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalombili 8,476,148. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 452,069. Abasinde kulesi sifo sebeyizigidi ezedlula ezine 4.4 million, kubika abenhlanganiso eYeworldometer. Emazweni awezwekazi le-Africa asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane phose amakhulu amathathu 267,519, labulala inkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,197, kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 122,661. Kubika abenhlanganiso e-African Union.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iningi labantu lithi alila siqiniseko sokuthi yiziphi izibhedlela zakoBulawayo okumele liye kuzo ukuze zithole usizo ngokuphathelane le-coronavirus. Uzaphethe isikhundla somqondisi wohlangothi lwezempilakahle esibhedlela sempilo koBulawayo, uDokotela Xolani Ndlovu, utshele usandekile mhlanga weStudio 7 okumele abantu bakwenze nxa bezibona bele COVID-19 ukuze bafinyelele uncedo lokwelatshwa.
Isibhedlela sempilo kwakathesi asikho designated as isibhedlela esiyelapha abantu abale COVID-19. Akhona ama designated centers owakhathesi iThorngrove Hospital leyekusileni hospital koBulawayo, kodwa kuyatholakala ukuthi kube lesigulane esifika empilo singazi ukuthi sile COVID-19 bese sizotholakala sesithestiwe ukuthi silayo iCOVID-19. Uma kusenzakala lokho isigulane leso siya asi admitwa empilo hospital siyamiza abe Bulawayo City Council ukuthi behambise leso sikulane lapho okule isolation facility eyabantu abale COVID-19 nxa kuyukuthi umuntu lo udinga ukuthi admitwe esibhedlela ngendaba eyokuthi abantu bengayibambi COVID-19 akhona ama recommendations afisefakwe nguhulumende ukuthi umuntu wonke akahlale efake imask imask leyo ngiyokuncedisa ukuthi ungamemethekisi icoronavirus kunjalo iyehlisa ithuba lokuthi ungayithola wena icoronavirus uma kulomuntu othe wathimula kumbe wakhwehlela kwasala igciwane emoyeni bese kusiba le ndaba yokugeza izandla kumbe ukusebenzisa ama hand sanitizer ukwenza lokuthi uma uthe wathinta indawo ele COVID-19 ungayilethi COVID-19 ebusweni bakho emehlweni emakhaleni usuyiletha ngesandla kodwa izandla zakho ziyabe sezihlanzekile.
Ezinye ingatsha zesibhedlela sezivaliwe baningi yini abantu ababuya bele mkhuhlane etshiyeneyo.
Kuliqiniso ukuthi ezinye ingatsha zesibhedlela zivaliwe kodwa lapho kudingeka ukuthi umuntu ayelashwe lokho esithi ngama emergency services avuliwe akekho umuntu odinga usizo esibhedlela obuyiselwe emuva engancediswanga.
Lo ngudokotela Xolani Ndlovu osaphethe isikhundla somqondisi wohlangothi lwezempilakahle esibhedlela sempilo koBulawayo. Limuzwe ekhuluma lapho ecingweni losandekile emhlanga weStudio 7 ekhona ngale koBulawayo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abongi besibhedlela se United Bulawayo Hospital UBH bathengisele phambi kwalesi sibhedlela bekhonona ngehola abathi liphansi kakhulu. Bathi njalo imali eyengezwe nguhulumende incane kula laleyo oyawumelana le-COVID-19 eya allowance ingabancedi ngalutho. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abongi abaningi besibhedlela ese-United Bulawayo Hospital bake bashiya ukusebenza bayatshengisela behlabela bephethe amabhakane alotshwe okutshiyeneyo okungezinye zezikhalazo zabo njengendlela yokungajabuleli abakuphiwe nguhulumende. Umnumzana Anthony Majongose, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, izina esibhedlela se-UBH, uthi bona abakufunayo ukuthi bathole imali ezenalisa ukubaphilisa.
Lapha siyenze i-demonstration yokuthi vele i-government sifuni iwazi ukuthi sifuni imali, ama-US dollar. Imali yethu ayisakhwami. Siyabona kule COVID allowance ifa kwele government leyana. Sinasithi i-COVID allowance leyi yenzi ukuthi vele azifanale lamanye ama-civil servants lapha. Thina vele we are at risk.
Umnumzana Nicholas Chitore, umgcinisihlalo wezina esabelweni sakoBulawayo, uthi kuyadanisa ukuthi abantu bakhangelelwe ukuba khona emsebenzini sikhathi sonke kodwa kungakhangelwa izikhalazo zabo.
So the issue here, what we have, isn't it? You know, instead of our salaries going up,
ushaba olukhona lapha ukuthi ekuthini iholo lethu likhuphuke. Yibona wonke umuntu ukuthi iholo liqunyiwe singaziswanga, satshelwa ngemva kwelanga lokuhola lidlule. Izinto azithengeki, ngapha sikhangelele ukuthi sibuye emsebenzini insuku zonke. Umuntu nxa kumele asebenzise imota yakhe kumele athele amafutha emali engange 1400 bond. Lapho ke ingxenye yeholo iyabe isihambile ungakakhokheli indawo yokuhlala. Thina njengenhlanganiso sikhangela izikhalazo zabo ngoba zimqoka njalo sizazihambisa phambili. Kodwa indaba edanisayo
which are genuine, which will move forward to the national, but it's actually a very serious situation.
Umnumzana Charles Jele, omunye wabongi, uthi isikhathi sesiside lokhe besebenza nzima izikhalazo zabo zingananzwa.
Kulesikhathi eside silokhu esibekezela sisebenza under ama-chiefs la khona. Ekuqaleni i-productive personal productive coding le ibingekho. So besisebenza si-exposed sinjalo. Seems uhulumende is not taking cognizance of i-hard work esiyifakayo, is relaxed and focused on other issues.
Unkosikazi Molen Zulu uthi bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika ethi bayehluleka ukuthi bathenge izinto ezimqoka ezidingakalayo empilweni yabo.
Imali vela ayikwani ngoba kathe sisihambe sahola ufuca ibasket eyi-1 awuthenganga mpupha uthi awamafutha but ubone sobhale 2.8. So ukuthi wesinika i-US is the best because i-US aliwi.
Unkosikazi Nomsamoya obesesibhedlela esiyahlolwa uthi lokhu kuyadanisa ngoba kuzenza iningi lingatholi usizo bona bengaphilanga kuhle.
Lokhu kunzima kuyadanisa ngoba kudala sibakhangele onesi bekhala ngeholo kodwa kungela okwenziwayo. Lokhu kufaka lathi esiphila ngokubonwa ngodokotela engozini yokulahlekelwa zimpilo zethu.
Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zesibhedlela se-UPH yehlule ngoba bale ukuvula iminyango yehofisi bethi kulomhlangano. Izolo uhulumende ukhiphe umbiko esazisa ukuthi izisebenzi zikahulumende siza kwengezelelwa iholo lokunikwa imali phezulu e-COVID-19 allowance. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje izisebenzi zikahulumende ezikuhlangothi zezempilakahle sezikhalale umsebenzi zilobele uhlangothi lwe-Health Services Board zisithi kaziyamukeli iholo elikhuphulwe nguhulumende izolo ngakho-ke sezikhalala umsebenzi zithi azibuyele emsebenzini uhulumende nxa engasaziholisanga ngamadola eMelika. Umqondisi we-Health Services Board, uDokotela Paulino Skosana, utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukubana sebezazama ukukhulumisana lezisebenzi lezi kulandela okwethulwe yizo encwadini ejulileyo yezikhalazo zabo.
Sesitholile sesingani siyayikhangela ukuthi sibone ukuthi singenza kanjani. Sizama ukuthi sikhulume labo sibone ukuthi kuyahamba njani.
Singathi ke uhulumende ulayo yini imali yangkhona le?
Phela mina angiso olesikhwama semali. Mina ngizadlulisela khona ngale kule mali khona. Sizwa ukuthi balayo yini but mbona ngani kayikho in US dollars.
Singathi ngamabhondi kodwa ke siyabona ukuthi libanikile iholo elikhuphukileyo izolo. Lokho bezikhonona bathi iholo lelilutshwane pho ke lingalikubona njani kona likubona njani?
Ayikho ngisendleleni so siyazama ukuthi siyekhuluma ukuthi sizwe ukuthi asikhulume labo kufuneka kukhuluma lo mkhulu wami.
Singathi bona abakakulandi ukuthi lihlale phansi likhulume.
Hayi izolo ngingathi hlafuhlafu labo nje inkinga yabo yona leyo ukuthi bafuna imali ibhadalwe njalo. Mna lami ngiyahambisa ilizwi khona ngale ngizulu ukuthi khona lapho abale mali khona kubayihambisa njani.
UDr. Paulino Skosana, umqondisi we-Health Services Board, ubexoxa lapho ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Abe-MDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa bathi uhulumende kumele asungule uphenyo lokudingisisa udaba lwenkohlakalo lokutshontshwa kwemali eyayimele isetshenziswe ukumelana le-COVID-19. Ikakhulu leyo ebikwa yaqondiswa kumankampani alobudlelwane lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yenziwe emhlanganweni nentatheli izindaba owenzelwe eHarare namhlanje ngemva kokuphuma kodaba lokuthi inkampani ye-Drex Consult SAGL yalobelana isivumelwano sezigidi ezingamashumi ayisithupha eMelika 60 million sokuthi ithengisele uhulumende weZimbabwe imithi lokunye kukumelana le-COVID-19. Uhulumende uqine equma ubudlelwane lale nkampani kodwa lokhu wenzakala ngemva kokuba sekuchapazwa isigidi samadola eMelika eyaphiwa leyo nkampani. Lanxa udaba lolu solusemthethondaba beMDC Alliance bathi kumele lolu daba luhluzisiswe ukuze uZulu aziswe okwenzakalayo kulesivumelano kujeziswe amacele omabili abangabe baphatheka kunkohlakalo. Isikhulumeli seMDC Alliance unkosikazi Fatsa Emayere uthi uphenyo lolu kumele lwenziwe mgceke kungabi lokufihlwayo.
We demand a public televised inquiry into the COVID gate scandal.
Abantu abakahulumende abalezikhundla eziphezulu sibona bedlala ngathi bebopha abantu abangelamandla kangako lalabo abancane kundaba lezi. Kungani uObadaya Moyo, uGuba Mathanga, uMthuli Ncube, uCollins Mnangagwa bengakabotshwa?
Umayele uqhubeke esithi uhlangothi olulwisana nenkohlakalo ngalutshengisa ukuba luzimisele ukulwisana nenkohlakalo elizweni.
And transparently, it should be disbanded.
Sifuna basebenzi bezimele bengelacele abalisekelayo. Sesidiniwe ngokuba babopha abantu babachiye labo besenza indaba zenkohlakalo elizweni. Ukuzimela ingasekeli icele izakhe ngeyinye yenguquko esifuna ibe khona elizweni.
Kodwa isiphathamandla sohlangothile okwethula kwembiko kubandla lezanupif umnumzana Thabazwa Mgwadi uthi kungamanga ukuba kule nkohlakalo evinjwa libandla leli.
The demand by the MDC Alliance is just but absolute hogwash. Of course, from the desk that I'm speaking from.
Lokhu okukhulunywa libandla le-MDC lize nje umongameli loba abemuli yakhe ngabakho kulezi ndaba abakhuluma ngazo. Ukuthatha imfanekiso lomongameli akutsho ukuba abantu bayabe besebenza lomongameli.
With regards to whatever they are referring to as COVID scandals.
Ingcitshi ecubulana ezombusazwe umnumzana iPhithule Maphosa uthi kumele abantu abaphatheka kunkohlakalo babotshwe, hatshi ukwenza uphenyo lokudlalisa imali.
Ukufuna independent commission kungabe kungenzakala kodwa akuqakathekanga. Asikho okubalulekileyo. Okubalulekileyo ukuthi abantu abatholakala besetheswa la macala becubungule ngamapholisa uma bebotshwa bebotshwe bevela phambi komthethwandaba ukuze icala leli libonakale ukuthi liyaphela, kutholakale isombuluko kulokuthi sigijimele i-commission.
Abe-MDC Alliance namhlanje benze lo mhlangano wabo lentathela izindaba e-Media Center eHarare ngoba amahofisi ababewasebenzisa seyabahluthunelwa ngabecele MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk lamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela okwenzakala elizweni okugoqela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 lokuxokozela kwezisebenzi zikahulumende ezikhala ngeholo eliphansi. Kodwa likhumbule izihlobo, alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya kungenxa ye-COVID-19. Singakayi esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane siziphiwa nguGibbs Dube.
Umongameli Donald Trump usezama ukumisa ukwethulwa kogwalo olulotshwe ngumnumzana John Bolton owayesiphathamandla sikahulumende wakhe esibona ngezomvikela. UTrump uthi ugwalo lolu lumumethe imfihlo kahulumende njalo uBolton ulobe amanga ngaye. UBolton uveze kugwalo lolu okumele lwethulelwe kuZulu ngomvulo ukuthi uTrump wacela ilizwe leChina ukuthi limncedise ukuba anqobe kukhetho oluzayo lonyaka. UBolton uphinde waloba ukuthi uTrump uyazehlulekela njalo kwakungamelanga ukuthi abe ngumongameli wakwele Melika. Kodwa uTrump uthi uBolton uyazikhohlisa ngoba wayevele esehluleka umsebenzi wakhe. I-Supreme Court kwele Melika isiyethule isinqumo sokuthi kumele kuvikelwe abantwana babantu bokuza abangaphansi kohlelo lwe-Deferred Action for Childhood Arrivals Program kumbe i-DACA. abantwana laba abanye babo ababuya kwele Melika labazali babo besesebancane bedlula inkulungwane ezingamakhulu ayizithupha lamajumi amahlanu 650,000. Sokugcotshwe umnumzana Evariste Ndayishimiye ukuba umongameli wakwele Burundi kulandela ukubhubha kwamnumzana Pierre Nkurunziza. Ubekhangelwe ukuthi uzangena esikhundleni sikamongameli ngoncabakazi, kodwa umthethwandaba we-constitutional court uthe kumele kwenziwe ngesiphangiphangi kulandela ukubhubha kukamongameli welizwe lelo.
Ingxabangxoza ekubandla le-MDC isiye kwelinye izinga ngoba abanye abasuka kucele le-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa abafana lomnumzana Elias Mudzuri loTapiwa Mashakada bathi lanxa bengasekeli uJamisa abayi kucele elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi ele-MDCT. Kambe lokhu kungaba kusitshoni? Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Swithan Chiroza isikhulumele se-MDC Alliance kobulawayo endawonye lomnumzana Mbuso Fuzwayo ohlaziya ezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
Akwenzakala kwe-MDC kulusizi but mbona kungazathi okubuhlungu abangafuni ukukuvuma inhlangothi zonke futhi ufane uqale ngo-2005 lapho owayethandwa ngabantu abaningi bamvumele sephula isisekelo and abakhala kade singesisekelo ababalisa umajemu Khuphi bangama-beneficiaries okwethulwa kwesisekelo. Mbona ngazathi into eluhlupho nge-MDC basuke bakhuthanisa kakhulu ukukhiphizano babalekela abathi ngama-founding values abo. Okunye kwangikhona kuma-founding values abo kwakuyi-constitutionalism.
Nansi udaba mnumzana Chiroza uyakhuluma lapho umnumzana Fuzwayo uthi okwaphambanisekayo i-constitutionalism isisekelo sombuso webandla akusithe.
Ngo-2005 waba lephutha le-constitutionalism. Into eyayenzakala ngo-2005 yikuthi inkokheli zonke nje zaphambanisa ngokuba lokhetho kudaba lwe-senate. Into eyayimele yenzakale yikuthi i-MDC kwakumele zilandele ikokokujongo babuthwangirayi njengoba phela yena ngesekelo sombuso sebandla kwakunguye owayebambe ngo se-major policy. So kwakumele kulandele lokho kwakujongo uthwangirayi ukuthi kuhambe ukhetho kwakuvele kuliphutha ngoba kwakungele kokukhophi. Then kuleyo ndaba futhi e-constitutionalism bona ngani i-constitution iqale sikwephulwa okusobala ngo-2007 lapho umama uKhuphi wabambana labanye ukuthi bekhiphe umama uMpatibenga isikhundla sakhe ayekhethwe ngo-18 March 2006 kucongress eyabakhona eHarare. Okwenzakalayo ngaleso sikhathi ukuthi omama uMakhuphi babethe kuyakuba le-congress eMakhandeni. Bathe befika eMakhandeni babona abantu abaseke umama Matibenga bebaningi kakhulu. Bakutshela amapholisi ukuthi becitha abantu. Namhlanje omaKhuphi besibafuna ukwenza bona intshantshu ze-constitutionalism.
Nantu daba umnumzana Fuzwayo uthini wena ngalokhu?
Ngibona ngazathi umfowethu akubekayo kungokunye kwamaqiniso. Kodwa okuluhlupho eZimbabwe ukuthi kwakufuze kulandele uba kubuswa bayeninangikhona ukuthi ibandla akufuzanga kulandela umuntu. Singafundisa abantu beZimbabwe ukuthi kulandela umuntu. Umuntu wonke owenyama ulesikhathi samabhuku. UMakhuphi kukhona kuphambanisileyo kodwa ume sithi ngo-2007 anje uMakhuphi waphambanisa ye kulisiqiniso ukuthi kwakufuna sokutshintshiwe ukuthi i-congress yenzakalela ngaphi e-restaurant yakhe. But uThwangirayi noMakhuphi bonke babevumelana ngaleso sikhathi kwakumna. UMakhuphi ukhala kathesi kodwa izikhathi zonke lezi ubevumelana nokugaya ngokuthi kusenziwa nguThwangirayi. Nyakwata abantu abaningi ungathi uThwangirayi ube namabatha abakuthandi kodwa uThwangirayi ulufa lolu lungene ngaye ngokuthi ungagana 2005 wephula isisekelo abantu bamsekela. 2007 wavumelana noMakhuphi besiya ephula isisekelo uMakhuphi kakubona ngakho kuyinto embi. 2010 ngesikhathi kuthaa uMangoma uMakhuphi kazange ekhondene i-violence within ngoba wethu asitshela ukuthi uthiyile lapha Sanibai lai kazani wone ispen. Sanibai wakamba lapo kweta waye kuli ispeke. Uma kupe iko se wona ufugi wabazo kuti zekai. Sombona ngazati zonke zone zizinto. Uma sifuna kuti sanchi Zimbabwe sasileyo. Ele qiniso etiyelelo kwezani. Ukuthi kuti nicho tingena ngelindi ngaba ingxenye yento embi. Ukwenzela ukuthi abantu bengakhophi into embi. Kumbeni bebone victim when in the isikhathi sonke ube yi-beneficiary yento embi. Kuphambanisekile kuloko kuphambaniseka. Mbona ngazathi ngabe abantu babesisike ngabe kathesi. Abazange balandela kakhulu ikhodi kuyisane njengemoto uma babe sisiye ukuthi bafuna ukukhulula amaZimbabweni but ungakukhangela into kwakhona kakhulu uphinda kuvele futhi isandla sani sezano so ngibona ngazathi into esiluhlupho kade ukuthi ama-fashions onke from 2005 ajabukana ibala lezono livela kakhulu ukuthi obani bathengwe izanu obani bathengwe izanu
alezwakala udaba kodwa isikhathi iso sesidlule ngumangoyo ungasidlubeli uhlelo lwethu umnumzana Jirotsa
ngingene indaba yabomama ngobomama babuya kuthi utshwangilayo useyi-detector so into le kuphuthe eyenza wayekwazi phela ukuthi otshwangilayo lathi abanye abakumenisa singasoze siyingenele right the sengise ku-2014 zananzelele ukuthi u-2014 ndaphana umangoma wayelamanga wazidingela mbisakhe wadabula impata zakhe
umnumzana Swithan Chirodza yisikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo limuzwe xoxa lapho indawonye lomnumzana Mbuso Fuzwayo ohlaziya ezombusazwe. Zichaya umpululu inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngemva kwesaziso sikamongameli Cyril Ramaphosa sokuthi indawo abasebenza kuzo ngobuningi ezigukela ezokudlela amahotela lezokulungisa inwele lenzipho sezivunyelwe ukuvula lokusebenza ngokugcweleyo. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isimemezelo sikaRamaphosa lesi besilinde amehlo bomvu izalwane zeZimbabwe ebesizicede phosa inyanga ezimbili zihleli ezindlini.
In each instance, specific and stringent safety requirements.
Ukuvula kwalezi indawo kuphelekezelwa imithetho eqine kakhulu okuzafuze kube lobufakazi bokuthi umuntu wonke uyayizwisisa kungakavulwa.
And protocols will need to be strictly adhered to.
Izinkulungwane zezalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisebenza endaweni zokudlela lapho iningi lazo ezipha ukudla emathebulini, waiters and waitresses ngolwemzini. Abanye njalo basebenza emahoteleni besenza umsebenzi ofanayo kanye lokulungisa izindlu zesihambi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Ndumiso Ndlovu uthi balemukela ngezandla zombili leli nyathelo njengoba iningi lalaba bantu besebephila nzima kakhulu kwazise abanye sebexotshiwe lalapho abahlala khona.
Most of abantu Goli basebenza ama-restaurant amanye amaweta baphila ngakho for many years besiphila ngakho lokho. Namasaluni abanye basebenza lapho bathembile lapho bekunzima kakhulu ngaleso simathi sikhona ukuhlala eGoli futhi kulezi ndleko zakho melo udle melo bhadala irent but uma uvele ungalanto oyenzayo uzobhadala ngani uzodlani
esinye sizana seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi vele akusazwisiseka ukuthi indaba kusalamanye amabhizimusi okuthiwa engasebenzi kanti vele abantu sebegcwele phandle.
I think in reality ay abavule yonke into isebenze ngoba there is nothing abayenza ebonisayo ukuthi ingavikela umkhuhlane ukuthi ungamemetheki uye kwezinye indawo because angiboni usizo lwakhona to be honest.
Ngokwesimemezelo sikaRamaphosa imihlangano emikhulu layo isizavunyelwa kodwa hatshi labantu abaningi kakhulu sikhathi sinye. Indawo zamabhasikopo lezemidlalo yokulingisa lazo sezivunyelwe ukuvula phansi kwemithetho eqinileyo. Imidlalo efana legolf, itennis, icricket leminye engelakuthintana kwabadlali layo isivunyelwe. Le eyokuthintana okuningi ivunyelwe kuphela ukulolonga abadlali hhayi ukuncintisana. Kodwa kwabanye bathi uMangwe uyasola ngalezi mvumo eziza ngesikhathi igciwane le-coronavirus lisidla amahabulo kwele South Africa. Abahlaselwe leligciwane sebesedlula izinkulungwane ezingama-80,000 kanti sebesedlula inkulungwane lengxenye sebefile 1600. Mele 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Singeke ehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela kulaba lishumi abatholakale ebele COVID-19 ebantwini abahlolwe eZimbabwe izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.